Omunye wabahlutshwa ukuhlala ezindlini ngumnumzana Senzo Chabalala ohlala eNkulumane othi kasenelisi ukulandela iziqondiso zokungagudlani labantu ngenxa yokuswelakala kokudla.
Lockdown yakhona yesikhona, but I have been seeing ama queues everywhere. Abantu belandela impupho and abala choice ngoba impupho yakhona ungayikela ulayinela ayikho. So yes, lockdown yakhona is locked down, but indawo isitshoshini le especially yempupho landani lokhu ama into esizifuna kakhulu yizo ezishodayo at least ngawendala basinikeza zibe khona ukuthi umuntu akwasi ukungena ishopu efike ithathe iziphumele ihambe.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Edward Ncube, isakhamuzi sakosekusile eNkulumane.
Uba ngani sakunokudla kule lockdown ngabe sonke siyayilandela imithetho ngabe sihleli phansi.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Caroline Sibanda uthi i-lockdown ibanikeza isikhathi sokwazi abantwana kanye lokutshona labo baba ezindlini.
Hayi, i-lockdown leyi i-right ngoba isifikele emkhuhlaneni, kodwa eyi nxa ungumuntu uvele wena uphila ngokuhlanganisa ukuthengisa ukuthini, hhayi asibulala ngendlala sibili. Ukutshona endlini sibili ku-right ngoba kuyasivikela emkhuhlaneni, lathi sike sibona le muli.
Umnumzana Dumisani Chauke ohlala eNkulumane 12 uthi akulalutho oluguqukileyo emalokitshini kobulawayo ngoba abantu benza njengenhlala yenza.
Hayi, kathesi i-lockdown ikhona kodwa ngani kumbe kuthiwa abantu bengangena etown kuphela. Emalokitshini akula lockdown, abantu balokhele down etown kuphela, yikho laba bangangeni khona. Kodwa ungabuya emalokitshini lapho abantu bazihambela nje baziwayawayela le social distancing yakhona, yathola abantu betshayana izandla bebambene.
Abathenga bethengisa impahla emigwaqweni abanjengonkosikazi Comfort Nare bathi kubabisela muva ukuvalwa kwendawo eziningi ilizwe liliswa nalo mkhuhlane we-coronavirus.
Yemi sibili imbisele emuva kakhulu ngoba thesi business imile. Sonke sendlini abantwana baya befuna ukudla, ngicina nithatha yona le imali ye-business futhi sendisiyathenga. Ama-prizes vele wala e-shop, ama-prizes akhwele okungenziyo ukuthi nga maybe uhulumende ngade fake isandla sokuthi ama-prizes angakhwele. Uyathenga i-pint yochako i-500 ml uyithenga nge-$22 into kade isi-$11. So ama-prizes akhona aqanise kakhulu. So kithi thina esizisebenzayo vele kunzima kakhulu ngoba imali yethu khathesi asikwazi thina sesiyavula futhi siyawuda sokuyimalini izinto.
Udokotela wesibhedlela sempilo kobulawayo uSolwayo Ngwenya ukhuthaza uZulu ukuthi azivikele ngokungaminyani lapho befolele impuphu lokunye.
Pho siyabona nge-lockdown lefakwe nguhulumende esamxwayisa ukuthi ayifake ukuthi azame ukuvikela ukuthi igcikwane leli lingafiki kini. Kutholakala ukuthi hhayi, abantu liyaxokozela kakhulu, lilwisana lizama ukuthenga impuphu. Pho leli gcikwane nxa likhona lizalithatha sibili. Kuqakathekile ukuthi lime khatshana ama-meters lawa bathi 2 meters away, ngoba nxa useduze lo muntu ophefumulayo eseduze kwakho engakuphefumulela leli gcikwane uyalithatha, njalo uyabe uzahlala amaviki amabili uhamba usipha abanye abantu wena ungaguli. Uzathi sugula abanye bayasila kodwa abaningi bayatshona.
Kukhangelelwe ukuthi abantu bahlale ezindlini zabo, bageze izandla sikhathi sonke, bangagudlani labanye, njalo bathimulele engalweni ukwenzela ukulwisana lomkhuhlane we-coronavirus. Ngimele i-Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.